sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ali chona njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto ziku 23 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York, ngapha ezinye ziqoqa ukutshengisela.
I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans nxa kusikhangela ezomnotho lezi, ngoba ama-researchers aza kutshela ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngokwabelwa amanzi osekuqalile njalo.
Indawo eziningi angasela amanzi ngoba sihlobo sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councillor isachacha ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emajamu, akucaci. Uhlupho yokuthi izesa, akucaci.
Kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje sixoxa ngodaba lwesihudo se-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje sikhuluma nje ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York phambilini komhlangano weUnited Nations General Assembly. Kodwa zikhona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi zizatshengisela zisola indlela uMnangagwa akhethwa ngayo, zisithi waqilibezela. Izolo izizalwane zeMelika ezenhlanganiso yeDecember 12 Movement zifole ezitaladeni zihlangabeza uMnangagwa zisithi ngumkhokheli woqotho. Ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe okwenziwa nguMnangagwa kwehlukene lokamnumzana Robert Mugabe owayengafuni ukubona izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxe lengcwethe ecubungulayo zombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele, saqala ukumbuza ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguMnangagwa.
Mbona ngani uMnangagwa, I think uyazama ngendlela zonke ukuthi ekhulumisane nabantu beZimbabwe, ngoba I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans nxa kusikhangela ezomnotho lezi, ngoba ama-researchers aza kutshela ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion, and abantu bona labo bangaqalisa ukuyinvesta eZimbabwe, iZimbabwe ingatshintsha ngesiphange ngaphange ingazange yaboleka imali zakwamanye amazwe. Okunye futhi kumele sikunanzelele ukuthi owakathesa ukuhlupha iZimbabwe yi-foreign currency. Ama-companies azama ukusebenza eZimbabwe yahlutshwa i-foreign currency ye-fuel yokuthenga imitshini yokusebenzisa. Kodwa kungaba nabantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe abangayi-investi eZimbabwe, that means i-issue ye-foreign currency ayiso zibe khona ngoba babesebenzisa imali yabengaphandle kwelizwe. So mbona ngani kuqakathekile ke yikho layo uMnangagwa ekubona ukuqakatheka kwamaZimbabweans angaphandle kwelizwe ukuthi ezame ukubatshengisa amathuba akhona elizweni leZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe benze i-business. Mhlawumbe angayivusa iZimbabwe engabolekanga imali eziningi kumabhanga amakhulu abolekisa imali.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende kamongameli Mnangagwa kawuvumeli abantu abahlala phandle kwelizwe ukuthi bavote, kodwa nangu siyambona nguye osebaxoxise xoxa labo. Ungathini wena khona?
Ngiyethemba ngezinye izinto abantu abazahamba kumeeting le abazamtshengisa zona zeneza ukuthi khona nxa kuwukuthi ufuna imali yabo kuzamele bavumele ukuthi bevote, ngoba akula ngenye indlela ukuthi umuntu angafaka elizweni imali yakhe kodwa engenelisi ukuthi evote. Baz okunye kule mithethethetho nje eminingi ekhona eZimbabwe ngoba ekwenza ukwenza ibhizimusi eZimbabwe kungabi lula. So ngiyethemba abantu bazamtshengisa khonokho la ukuthi hhayi awukabi lomnyaka ubusa, so mhlawumbe kulento kumele uzithintshe i-attitude yakho, imithetho yakho imele itshengisele ukuthi lingabantu abafuna imali, lingabantu abafuna abantu abaphandle kwelizwe bebuye bezoinvesta njalo elizweni lakithi.
Olo-ke kumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi zidaniswa luhlelo lokwaba amanzi osoluqalile njalo. Umanisipala wethule umbiko othi kuzakuba lokuvalwa kwempompi zamanzi kathathu ngeviki okudanise lezi zakhamizi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi kungxoxo esiyenze laye ecingweni, athi yona ikuthi izizathu zokwaba amanzi azicacanga.
Indaba yamanzi singakuthi izakhamizi zakobulawayo zingathi sezikhathazekile ngomumo. Uzakhumbula ukuthi inyanga bhose ezithile zedlulayo, i-council yayithe kulama cables ezisatyontshiweyo, manje sokulohlupho lwangale nyama endlovu ukuthi amanzi aphontshwa abuye ngapha kobulawayo kuma-reservoirs emagwegwe. Kodwa-ke basebe-indicate ukuthi engxenye in the next 3 weeks ngenokuthi yayikhuthiwe kuzabe sokuright. Abantu bebenanto engxenye sokuright, but khathesi sikhuluma kanti khathesi bakhiphe i-timetable etshengisa ukuthi amanzi aphuma azashoda esi, but ungananzela i-timetable yakhona ayilandelwa. Sikhuluma kanje namntu akule ndawo fanele ngazi la manzi asisele amanzi. Ngagandanjeyabo mganini abanye ndiyatalk about olobhengula abanye entumbane indawo ezilinga ngasela amanzi ngoba siloku sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emajamu akucaci, uhlupho yokuthi izesa akucaci, uhlupho kumbe vele yikuthi kule technical fault khona ekansilini akucaimizisibili seziphatheka kubuthi kanti yini i-councilor ingasaphuma egceni icaca ukuthi uhlupho olunga lakhona ukuthi i-timetable yabayikhuphayo abayilandeli. So abantu abasebesehlule kuplana. So abantu sebekhathazekile kakhulu.
Manje ngesikhathi lesi kulo mkhuhlane wekholera, akwesatshelwa na ukuthi kungagcina kusiba lokunye okubi ngenxa yokusilela kwamanzi?
Yikho sibuloku hlupha izakhamizi ngoba i-council layo iyabhodi ikhuluma ngekholera, ibikela abantu ukuthi baziphathe njani. Ithi abantu bageze izandla, ishise abantu nxa belama-fruta bageze, bageze maku-running water. But i-council futhi efana nayo ikhuluma i-running water, amanzi akhona asabi khona. Uyabona abantu yokungathi kuyabahlukuluza ukuthi pho lapha sokusiba le ngozi yokuthi abantu bazagula imikhuhlane engaqedakaliyo. And kuza kuba nzima kathe futhi lokuthi i-council ikhontrole abantu bacebise njani ngoba abantu balokufuthelana. So ingxenye esingakutho yikuthi i-council ebona abantu egcekeni itsho ukuthi kanti uhlupho olunga abantu babekwazi ukwenzela into leyo ngoba i-council i-council njalo lezakhamizi phakathi. Abantu ama-councillors le-council lezakhamizi fanele kuncediswane. Xa kulo hlupho abaphuma egcekeni batshela abantu iqiniso ukuzani babone ukuthi i-council bayincedisa njani. Kodwa khathesi abantu sibulawo sakwazi bahambe ngabayekela ngoba la i-council ayicaci kanti uhlupho sibuloluyilolunga. So ngivumela la ukuthi lapha sokule ngozi yokuthi kungaba le mikhuhlane eqhamukayo ngoba la manzi apho ngokuhamba abantu ababengakhalanga ukuthi azahamba babe ngela manzi lezigubhini abantu sebezathizwa baye kuma-bowls and ama-bowls njengoba besithi ngamanzi angavalanga asetshenziswa nathi. Umuntu nxa ebe ngokuhanjelwa ngamanzi kumjuma ingagcina abanye benathi amazanalana sesesihlaselwa izifo eziningi ezithiyeneyo.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Kulabanye asebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathi ntambo bakhe, yena wayethembise ukulinciphisa lize lingalingani lelikamnumzana Robert Mugabe. NgoLwesithathu oleviki ephelileyo umongameli Mnangagwa ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezomvikela i-State Security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. Uncube ulembali engathakazelelwa ngabaningi ngoba esetheswa amacala obudlwangudlwangu. Ekuqaleni umongameli Mnangagwa ubekhethe abaphathintambo bakahulumende abangamachumi amabili. Kodwa kathesi sebengamachumi amabili lambili ngemva kokukhethwa kukaNcube. Ngasikhathi sinye uMnangagwa ususe usikomithi kamsitheli uMnumzana Thobayi waMudede wathathiswa ipentsheni kuthi usibalukhulu abafana loMnumzana George Jaramba baphiwa ezinye izikhundla. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyango obungaka akufanelanga ukuthi iCabinet ibe nkulu, abaphathi intabo bevele sebebanengi nxa bengu-20 bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Nxa ngabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abafana phana omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona abesengezelela abathi. Manje ungakhangela lokho engathi ngumuca kumbi section 225 weConstitution in Zimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service. Lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abacuphi, kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele, kumele aphungule abantu baningi kakhulu.
UNcube ngumuntu osolwa ngabantu abanengi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnangagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela. Ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende. Ungathini ngalokho?
Ye khona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathi intambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo, owenza abantu basuthiseke ngaye, abaku opposition ababusayo labo bonke abantu. Kumele sibeke abantu abangalimazi bantu abenza ilizwe lihlonishwe. Ngakho ke nxa ngabe kuliqiniso ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo kuyabe kuyinto engalunganga. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekile ngupresident nxa ngabe yena ele order ilizwe liyahamba kahle, nxa ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle. Okukhulu yikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi. Kodwa phezu kwakho konke, njengoba ngishilo, upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo.
Phakathi kwezigaba zonke zelizwe iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo. Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Kube yikwesilinga kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government nalowe-health elwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane isifo sehudo lesikholera. Kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo, ngoba kufa abantu, kuvalwe izikolo, kuma impilo elizweni. Kumele ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni, hhayi ukuthi kubhodwe. Angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha uBaba Ncube okhangele abacuphi izinhloli zelizwe, bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona. Kodwa uminister okhangele iprovinsi kaqhakathekanga kangako endaweni yedevolution, bekufanele ukuthi kudevolve ipower kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi. Abe MDC abayibo abawina kuleyo ndawo, yibo bekufanele ukuthi bebaphethe iHarare, yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso. Kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuya zokwenza into angayikhwethelwanga akuqondanga. Kumele kuhlonishisekelo sombuso, iHarare yavotela iMDC, umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu weMDC, kobulawayo ngumuntu weMDC, eMathebeleni North umuntu weMDC, kwezinye indawo ngabezana uPF. Yikho lokho kwakuthishwa lukhetho.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Mike Hobe.
Sikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Gobe. Lamhla kuhlelo sithinta indaba yomkhuhlane okhanya ngani usehluphe umphakathini kweZimbabwe, ikakhulukazi eHarare, kodwa ikhanya ngani la isifikile ngobulawayo. Umkhuhlane wekholera wona usethethe impilo zabantu abedlula amachumi amathathu eZimbabwe. Lamhla sixoxa lomnumzana Stevens Banda, yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga mayelana ngodaba lolu. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Ngiyaphila Mr. Salibonani balaleli beZimbabwe.
So Sibanda, masungule lohlelo, awungitshela ukuthi isimo sinjani lapho khona, bakhona yini abantu abasebethintwe ngalomkhuhlane, njalo labo abangakathintwi ngalomkhuhlane bayenzani ukuze bavikele ukuthintwa?
Iningi engakathi ngomkhuhlane wekholera ngathi eHarare khona apha bazivikela ngokugeza nge-sunlight, ngokusebenzisa amaphilisi abapho ezibhedlela, njalo ngokuhlala behlanzekile. Njalo silusizi ngalaba asebesijhile ngenxa yomkhuhlane wekholera. Njalo iningi langikhona abantu ababanjwe umkhuhlane wekholera batholakala eBudiriro laseGlenview, emalokishi amabili nalawo alabantu ababanjwe umkhuhlane wekholera.
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhishe umlayezelo isithi babona ngani izikolo zimele zivalwe ngenxa yesimo salomkhuhlane, ikakhulukazi izikolo ezisemaphandleni, ngenxa yokuthi eningi lezikolo ezisemaphandleni zibhekane lodubo lokuswelakala kwamanzi. Njengomuntu olwela amalungelo abontanga, uthini ngalokho?
Ukuvalwa kwezikolo singathi into enhle ekuvikeleni lomkhuhlane ungasibhedele kwabanye abantwana bezikolo. Njalo singakhanya kwelinicele siyasivayoleta, singathi ama-rights abantwana ukuthi bafunde. Singakhanya izikolo ziphangisile ukuvalwa senzela ama-harmonized elections esiwayenze mhlaka 3 July. Njalo singathi izikolo kazivalwe manje. Abantwana bayasefunzayo ngasela sikhathi eside sokuthi bafunde. Nxa sikhangelani nalaba abazabhala umhloliso form 4 grade 7 labo form 6 bayathi be-affecthwe kakhulu. Ngumbono omuhle nxa besithi izikolo kazivalwe, ngoba impilo iqakathekile obana ivikelwe. Njalo singathi babenzela ukubana abanye abantwana bengazi babanjwa umkhuhlane, njalo umkhuhlane ungasibhedi kakhulu elizweni laseZimbabwe.
Angiyakuzwa. Enye into yile ndaba yokukhishwa kwabantu abathengisa ezitaladeni okwenziwa ngamapholisa ngaphambilini esinqumo esithethwe nguhulumende besithi laba abathengisayo bangabanye abayimbangela yokusabaleni komkhuhlane wekholera. Uyavumelana na ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende?
Hayi, singathi it's a political play enziwa nguhulumende yaseZimbabwe. Ngakhala amavenda asukele kudala ethengisa ikholera le iningekho. Ngakhala 2016 amavenda bethengisa, 2016-2017 ikholera esikuye namhlanje after my election. Ngenye ngombono wami mina singathi it's a man-made thing ikholera le esila eZimbabwe la. Ngakhala 2008 yaba khona i-MDC le lapha emadolobheni ikholera yaba khona. Namhlanje njalo i-MDC emadolobheni ikholera isikhona. Personally insuspecta ubona kulabantu abasibhedela ikholera as a way ukuthi ba-eliminate abantu abasemadolobheni. Indaba ingazange ibe khona ngesikhathi sokuna kwezulu, indaba ingazange ibe khona emaphandleni. Singathi uvenda azacontribute emkhuhlaneni wasekholera. Ngabe uyacontribute, ngabe umkhuhlane wekholera waba khona kudala uqalisa izendini.
Hayi, siyakuzwa. Qhiba uhlelo Sibanda, utshela abalaleli ikakhulukazi abaphila emaphandleni ukuthi kumele bayenzeni ukuze bavikele ukuthintwa ngalo mkhuhlane.
Isazame engayinika abantu ngaseZimbabwe ikakhulu abasemaphandleni ukuthi asihlaleni sihlanzekile, sisebenzise amanzi ahlanzekileyo, singanathi amanzi emachibini, amanzi emadamini, njalo singanathi amanzi emgodini. Lawa nxa sinatha emgodini asifakeni iphilisi kumbe sithekelele ezibhedlela eziseduzane sinikwe imithi yokuvikela lomkhuhlane.
Hayi Sibanda, ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba lawo kuhlelo.
Ngiyabonga lalaleli beZimbabwe.
Ngwanele kwalamhla Mthwakazi Omuhle, limzwile umnumzana uSteven Sibanda, yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sixoxa ngalo mkhuhlane osethitha impilo zabantu abedlula amachumi amathathu eZimbabwe, umkhuhlane wekholera. Bafethu, please stay safe. Likhumbula ukuthi cleanliness is next to godliness. Olivalelisayo ngenjabulo esithi libe ngevikeli shukela. Igama lami nguMike Hove.
Siyabonga Mike Hove, belilalele kuhlelo lwezabatsha lelo Mike.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Lamhlanje njengoba kuyisonto nje asingeneni echaweni siguqe ngamadolo silonto ngamele inkomo.
Kudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelela nankomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo, siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini yabaseRoma usahluko ngu8 umvesi ngu28. Lifundeka kanje: ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababizwe ngokwenhloso yakhe. Umpostoli Pauli uyaloba kuncwadi yabaseRoma into emqoka esithola kusahluko 8 ayile uPauli athi yena ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Empilweni singahlangana lengxaki ezinenge ezishiyeneyo, singadlula ekulingweni, singadlula ekufelweni, singadlula ekusweleni, singadlula ekugulelweni, singadlula kunkinga ezinenge ezishiyeneyo. Abantu sebekudelile, umshado sewudilika, ithemba lingasekho, sewugula uphakathi kobuhlungu futhelwa, umzimba usubuhlungu kungasela nto evumayo kuwe. Kodwa ngithanda ukuthi ngunikeze ithemba mntakababa ke ngikukhuthaze. Uthi umpostoli Paul, siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Sithola umfanekiso kaJobe lithi iBhayibheli wayeselahlekelwe izifuyo zonke, inkomo, izimvu, obabhemi, imbuzi, amakhamela, labantwana bakhe, kanti njalo waphinde walahlekelwa la yimpila kahle yakhe, health, eselelonda ekhanda kuze kuyefika ezinyaweni zakhe. UJobe abangani bakhe bemhlalele, bemphahlile, bem-accuser, bethi Jobe wena umonele uNkulunkulu, vuma izono zakho. Unkosikazi wakhe la emlanda ethi Jobe kungcono uthuke uNkulunkulu wakho ufe kube kanye. Kodwa kusiyamthola uJobe ephakamisa iphimbo lakhe khuluma athi yena ngiyamazi umhlengi wami uyaphila lanxa impethu zingadla umzimba wami, kodwa ngiyazi umhlengi wami uyaphila. UJobe akavumanga ukumsola uNkulunkulu, akavumanga ukwahlulela uNkulunkulu, akavumanga ukugive up. Simthole eqinisela esebuhlungwini obunjalo. Ngicabanga mina ukuthi uJobe wayesazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Ungabe uyeshaywa, ungabe uphakathi kobuhlungu, ungabe uphakathi komlilo, yazi lokhu mntakababa ukuthi umlilo okiwo ujonge ukuwenza uvuthwe. Konke kusebenzela ebuhleni, konke okwenzakala empilweni zethu kufuze sikwazi ukuvuma, siphakamise izandla sithi mayenziwe intando yakho. Simthola uJesu uqobo lwakhe esensimini yaseGetsemane, abangani bakhe Paulo, Peter noJames belele. Lithi iBhayibheli encwadini kuloba kukaLuke lithi iBhayibheli esebuhlungwini wakhuleka kwaze isithukuthuku sakhe basaba ngezegazi kwaze kweza ingilosi imqinisa. Ekhuleka kanjalo uJesu lithi iBhayibheli wayekhuleka ethi Baba, uba ngabe kusenza inkezo le kungabe iyadlula, kodwa abesethi yena kodwa kakungasenani mayenziwe eyakho intando. Bathandekayo, ngithanda ukuthi lanxa sidlule ebuhlungwini kasiqhubeke simthande uNkulunkulu ngoba konke kusebenzele ebuhleni.
Akuyiphethe mfundisi.
ake sithandaze babona amandla wonke ngithanda ukuthi ngaleli zwi baba nyathandaza ukuthi ubuthintile wakhuthaza waduduza baba wamotivate ilo labantu bonke abalizwayo siyakhulekela abaphathi bohlela ukuthi lababusisi bagcine ubakhuthaze ubaphakamise egameni lenkosi uJesu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Angliston Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile inkomo
ay siyabonga ntungamile ake sikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezijiyeneyo. Highlanders 2, Yata 1, Caps United 0, Shabani Mine 0. I-Triangle inqobile 4-1 ngemva kwembekwa ama-penalty. Amaqembu alandelayo yiwo asezabhekana kunkezo yeChibuku Super Cup quarter finals. Chapungu, Capes United, Dynamos, Harare City, Herentals, Highlanders, Nikrut, Le Triangle United. Ilanga lemidlalo le lizaziswa ngokuya kwesikhathi.
Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be the name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, let Baba follow Kutando Lako, no one with that, and a Stephanie Sosako. Intrusive your yam, don't keep your yam, this is that there is of Taliwam. Intrusive your yam, don't keep your yam, this is that there is of Taliwam. Hey, let's take a I would last, though was caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got one from my mama Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look bad for my candlelight. Then my candle up, and then you were in the midst of dark till the day comes. I'ma run my palms together, head down every day like no way. Will I ever get caught up in the tricks and the vibes? Well, see, I'm gonna run big silly vibes. I need your guidance in this wildness.
Ndikhokhele bawo ingoma kaJub Jub isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje isikhathi kasavume ukuthi siqhubeke sisonke lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo olunye ekuseni ngo half past six igama nguChris Gande lilalo.